uhulumende uvele uhlezi urecord yokuthi ufuna uqeda udaba lwe-corruption esizweni sakithi. Kodwa udaba lolu olwe-corruption luqedwa nxa ubufakazi bugcweleyo bukhona bubiswa phambili, ngoba umthetho wandaba unfortunately usebenza ngobufakazi, awusebenzi ngokucabangela. Pho-ke nxa ubufakazi bukhona, sizabona abantu bethwala iziphambano zabo ababekwenzile sokuphuma egcekeni, ngoba phela batsho abadala bathi okulempondo akuvele kufihlwe emgodleni.
Umoyo kalalanga esitokisini, njalo uthe efika emthethwandaba waphiwa imali yesibambiso sebail i-$50,000. Kungakutshengisa na ukuthi uphathwa ngendlela ehlukeneyo kulo muntu wonke oyabe bojiwa?
Well, indaba ebail njoba usitsho ukubana umnumzana Umoyo kalanga esitokisini namhlanje uhamba waphiwa ibail, yikho ngihlala ngikukutsho mina ukubana into yonke siyishiya kusector yangikhona naleyo, in this case umthetho wandaba. Khumbula phela ubana ngakagwetshwa phela, so nxa kutuna ama-conditions angona uyasuthisa inkundla ukuthi hhayi kasuze abaleke le nto ezinjalo, ibail vele umele umuntu aphiwe, whether umuntu ngwangaphi, kumbe ngwe-MTC, kumbe ngwe-ZANU-P F, kumbe kala ngisho ibandla umuntu nje ezimele yedwa, ibail asonto mele incitshwe nxa ukuthi kona usuthise inkundla ukuthi nxa uyiphiwe leyo bail awusoze uphinde ugcina usuyephula umthetho kumbe usubaleka.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kukabili ukubotshwa ngendlela engubona ngayo ukubotshwa kukadokotela Umoyo. Okokuqala, bazama ukuthi begeze umongameli ngoba into leyi isuke yabayangisa kakhulu. Ngakhangela uChinamasu kuphume bhubhudla amagwebe, zama ukuthi abantu bengangcwalisi i-First Family, but anti yabona ukuthi umuntu womfana lowo onguye sengumhlatshelwa onguyoda begijima ngayo isigijimi sabo. Ule diplomatic passport kasiyo minister, uyazibuza ukuthi wayiphiwe njani. So beyisigijimi sa, so bazama ukuthi bekline umongameli ngokuthi bethi benikeza amaZimbabweni impression yokuthi sebebopha laba abantu abakorrupt, but kunzima ukuthi uthi ubopha labana abantu and then ubususinikeza impikitsha yokuthi upresident kumbe nimuli yakhe kayikho involved. Obhadaya umthuli kuthiwa ngukholeni umntakamnangakwa lawo, maningi amabizo angana aqanjwa. So mbona ngazathi konke lokho kuyabe kukutshengisa ukuthini, i-First Family izama ukugezwa, kodwa mbanzathi izabe ilokhu siyephuma.
Kambe ngokubona kwakho uzajeziswa ngemfanelo na?
Okunye okungabe kusenzakala ukuthini, ababophi obhadaya bazama ukuthi be-expose ukuthi obhadaya angaza katshontshe obhadaya etshontshe imali yonke leyo umongameli angakwazi, njalo ngabe kuthe kuqala into leyo ngabe umongameli kudala wamxotsha. So mbona ngathi konke lokho ngenye faction yezano engabi exposa umongameli ebuseleni lobo ukuthi la engabe lesandla kumbe is failing. Ukuthi uzathonisiswa enikezwe justice kunzima ukuthi sithi kwangona kuzenzakala njalo, except the other faction ngaba strong. Ungakhumbula go back to 98-99 kubotshwa kangayi and labo Chikori babotshwa banikwa amabheyil, kodwa wazange into wankwana nje kwaphelela emoyeni. So la yona leyi chances are high, ingakhulunywa ikhulunywa uma abantu bengathulisa labaphetheyo bazathulisa.